살사에 눈 파로.
소고 이스카 디센다바고 VOA 인데벨레.
siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 28 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ibandla leMDCT lithi lizaqhuba iCongress yokudinga inkokheli yalo entsha mhlaka 18 ngompalakazi njalo. Lithi akekho ozancintisana lomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora. Ibandla lezaphu lithi amalunga alo ahlangana lokwethuselwa ngabasekeli bezanu PF lapho ekhankasela ukhetho. Yaqhubeka imidlalo yeFIFA World Cup namuhla. Kulamaqembu aseAfrika amabili adlalayo iGhana leCameroon. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Ibandla leMDCT lithi lizaqhuba umhlangano wokudinga inkokheli yalo entsha owe-National Congress mhlaka 18 ngenyanga ezayo. Njalo lithi akekho ozancintisana lomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora edinga isikhundla sakhe. Kumbikwa wethu leizolo uMonzora uthe iCongress le izaqhutshelwa eHarare kulandelwa isisekelo sombuso webandla lakhe iConstitution. Kuminyaka emibili edluleyo ngo-2020 ibandla leMDCT lenza iCongress ephuthumayo i-Extraordinary Congress lapho kwaqhamuka khona uDlakela eHarare. Abasekeli bakaMonzora bahlukuluza unkosazana Ntokozani Khuphe, yena osowaphuma kuleli bandla waya kubandla likaNelson Chamisa ele-CCC. Kuleyo Congress uMonzora wancintisana loMakhuphe, uMorgan Komishi kanye lomnumzana Elias Mudzuri. Sibuze isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube ukuthi kungani kungela muntu ozancintisana loMonzora.
Ubaba uMonzora nguye yedwa owakhethwa ngabantu bamaprovince siku-National Council ukuthi ame emeleleso sikhundla sikuthi ngesilungu i-nomination. Akula omunye umuntu owakhethwayo ukuthi ancintiswe kuleso sikhundla ngaphandle kukababa uMonzora. Osokusitsho ukuthi mhlaka 18 iCongress isisiyagcwalisisa ukuthi yebo kambe ubaba uMonzora usekhethiwe. I-constitution yethu iyapha isikhathi sokuthi abantu batsho ukuthi bafuna ubani lobani ancintise. Kodwa ke lokho kwenziwa njalo kuleli National Council yokugcina ezakhangela ukubana kwenziwa kuhle khona ngomgqibelo nalolandelayo mhlaka 3. Ngakho sikuphetheyo manje ukuthi akulo omunye owakhethwayo. Ngakho ubaba uMonzora ngokomthetho singathi ngu-president elect osesiyagcotshwa yiCongress.
Sesike sabona ibandla lenu linqotshwa kabuhlungu ikakhulu kuma-by-elections. Lisiya nje kuCongress kukhona yini okutsha elikuphathela abantu okungabahuga balivotele ngobunengi kukhetho oluzayo?
Engingathanda ukuthi abalaleli bakunazelele nje ikuthi i-opposition yonke jikelele amabandla wonke aphikisayo okubalisela lona elethu elikhulu le-MDC ayandisanga ukuthi enze kuhle kuma-by-elections. Kunengi okuyabe kungamanga kuhle labonabo abaku-opposition abangenileyo khathesi. Yebo kambe bengabe bengenile kodwa kabayenzanga kuhle okungatshengisa ukuthi ngabantu abangathatha uhulumeni. Ama-numbers ayazikhulumela ukuthi kwavota 23% eyabantu abazavota, okutsho ukuthi iningi labantu 77% alizange liphatheke kuma-by-election. So isikhathi esiningi izanu iyazenzela umathanda ngama-by-elections ngokuthi abantu be-opposition abaningi abavoti. Kodwa sesisiya ekutheni kukhona esikulungisisayo. Yebo, yikho sibele Congress Yona lenkulu silanda ukhetho ngoba iCongress ngaphezulu kokuthi ibeke izikhundla kumba bakhokheli ukuthi ubandla liyakhokhelwa njalo umbutho uyakhokhelwa njalo sizabe sikhangelisisa asingathi ngama policies imigomo siseko eyokuthi uhulumende wethu eMDC uzabusa njani lokho kuvela kubantu ngoba iCongress iyabe ilabantu ababe bevela ezigabeni zonkana zelizwe kusukela kumuntu sibili okhona lephansi echolocho kuze kuyobamba oyabe segurube noma ngapi so yikho lapho sizathola khona okunenyi okuzafakwa ku policy document yethu kumgomo siseko wethu okuzafakwa njalo ku manifesto esingathi lokho esiyabe sisebenza ngakho ekuxoxisaneni labavoti ngomnyaka ka 2023 so iCongress yethu izwa ngesikhathi esihle ithutsha labakhokheli abatsha ithutsha lomlayezo njalo ithutsha ke lokutsha okuza kwenza ukuthi abantu babone ukuthi iMDC isingcono kakhulu kulalokho okade iyikho khona ngayizolo ikakhulu ekutheni ukudabuka kwayo thizeni lokho obekusenzeka kukhiphe abanye abantu akade bengasebenzi kuhle labantu akade bengasoze bayenze ukuthi iMDC ibuse uhulumende kuhle
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT Lanxa umongameli yamasoni mnangakwa ekhuthaze abezombusazwe ukuthi bekhankase ngokuthola phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ibandla lezaphu lithi abasekeli balo bayethuselwa ngamalunga ebandla likamnangakwa elezanu PF. Ngenyanga edluleyo kube lodlakela ezigabeni esifana lematobo leinsiza. Lapho kuchaywe khona amalunga e-CCC ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by-elections. Udlakela lolu lubikwa lugxila impande kwezinye isigaba zeMashonaland. Ngeviki ephelileyo silethulele inkulumo-mpikiswano phezu kwalolu daba ebiphakathi kwelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule. Le sikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula ihlandla lethu lesibili namuhla
siyahlangana lakho kwethuselwa siyahlangana lakho kwethuselwana insiza sasihlangana lakho kodwa ke bengithanda nje ukuthi ngiphendule udaba olukhulunywa ngobaba uGawule ihlazo esilalo kakhulu njengabantu besintwini ukuthi nxa sesijoyine umhlangano wezanu sesithatha thina sibe phambili siyithi njalo ama-victim. Ulihlazo elikhulu ukuthi uze umuntu wakithi ekhuluma into ekhulunywa ngubaba uGawule. Ngoba thina yithi esigcwele igazi esilamangcwaba angaziwayo ukuthi ngabantu abantu ngobani abangcwatshwa phansi. Ukhuluma ngokuthi abantu abayephula umthetho bayaboshwa ebuya nika umzekeliso kaSikhala. USikhala wenze liphi icala? Abantu abathisa izindlu esitungwiza. Baboshwe nini? Why amajele egcwele abantu abaphikisa uhulumende? Angazobuya lapho baba uGawule azenzene ongcwele ngoba ubuye ekhathesi wajoyina umhlangano lo weZANU PF. Akahloniphi abantu lo baba uGawule.
Naso baba uGawule.
Ngicela undele kahle Ndlovu. Yazi ngifuna ukuthi ngikuchazele kahle la. Uyabona into ekhulumayo ukuthi abantu bethu bakithi nxa bekuza ZANU PF kwamele bazihlolisise bazikhangele kahle. Mana ke ngikutshele imizwe leni umuntu wakukhokhelelayo ukuthi likhululwe ngubaba uNkomo uJoshua Mkabuko Nkomo. Nguye umuntu uFather Zimbabwe onguye oyisibonelo njalo oyisimboli yokumela kukhululeka kwelizwe leZimbabwe. Ebambele labo bonke abahlanika baphuma kwamalapha. Kanti yezi nxa ikhuluma njalo thina zaye sijoyine izanu PF. UNkomo onguye yedwa wahamba wahlanganisa ukuthi akumanyane. Ngaleso sikhathi abantu bakithi wase wasaphileki kungasasebenzeki. UNkomo wakubona kufanele ukuthi isizwe seZimbabwe kuze siye phambili. Asikulungiseni ngokumanyana. Akula munye umuntu walusha ukuthi amanyane sishizwe lesi njengoNkomo. UNkomo nguye owasuka wathi asambeni salandela thina lapho esikhona lapho uNkomo asishiye khona. Azange siphaphatheke nje sokugcwala igama salandela ukhokheli bethu uyiwo wasiholayo sezilolu esikolo elizwe leli.
Uyakhuluma ubaba uGawule Ndlovu uthi nxa ngimthola kuhle bakuzanu PF njengoba bahanjiswa ngubaba uNkomo.
Hayi ubaba uGawule kusho ukuthi kuzadingakala isikhathi sike sixoxe ngodaba angaluzwisisiyo ucabanga ukuthi uyaluzwisisa. Ubaba uNkomo waba ngumessenger ngesikhathi abantu bakithi sebephela ukufa. Ukuhamba ukuyangena kumhlangano wezanu PF, abantu bahamba bephethelwe isibhamu ekhanda, abantu bephela. Kodwa bathi sebehambile kwabasobala ukuthi izifiso zikazaphu lezifiso zomhlangano lowo azihambelane. Ngakho-ke kwabaluleka ukuthi abantu bakithi bebheke ngemva belungisise ibandla labo. Angabuye ubaba uGawu langitshela ukuthi yayesabanjaniswa ngubaba uNkomo, ekhohlwa njalo ukuthi since babanjaniswa ngubaba uNkomo akuzange kube loyedwa owakithi laye owakhokhe.
Siya kukhetho, ilizwe lisiya kukhetho nje baba uGawule. Kuyini elisiqhenya ngakho, elizakhankasa ngakho, elingathi likwenzele uZulu njengeZANU PF njengohulumende?
Kungayisiwo baba uNkomo engqengalizwe lelizintshaka kathesi. Sibabonge ngobaba uNkomo langabelele phansi ngomsebenzi wabo wokumanyanisa ilizwe leZimbabwe. Abanye bengafuni. Walusha kangaka uNkomo ukuthi kumanyanisa ilizwe, kodwa abanye abangafuniyo, abavele bangafuni lena leyunithi yakhona. Kodwa ubaba uNkomo wabona ngokuphela kwabantu ukuthi ilizwe leli abantu baphela, abantu bayabulalana, sokungcono kuwenze kube lokumanyana kwesizwe. Yikho kwancedisayo ukuthi kube ukuthula namhlanje ubona eZimbabwe. Silungiselele ukhetho baba uNkomo. Abantu bayakubona khona ukuthi ubunzima esibhekane nabo lobu bubangelwa yini baba uNkomo. Ama-sanctions siphuma phakathi kwe-COVID, siphuma phakathi kwe-NPA, Ukraine ne-Russia. Emuva kakuyiwa phambili siyaya uNkomo. Sigalela abantu bananzelele ukuthi kulo mumo onjalo izitha kodwa ziyalwisa ukuthi aluba uhulumende weZANU PF yehlulekisa.
UMnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU PF. Ubexoxa ecingweni lesikhulumeli sezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu. Udaba lokudlwengulwa kwabesifazana lusemlonyeni kaZulu kulandela izehlakalo zokuzithwala kwabantwana ngalesi sikhathi somkhankaso owe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqhutshwa emhlabeni jikelele. Udubo lokwendiswa kwabantwana kanye lokuhlukuluzwa kwabesifazana ngabesilisa ezindlini ngendlela ezitshiyeneyo lalo luyadlondlobala. Igqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole uthi uZulu kumele ebambane alwisane lalimikhuba.
Omama sebekwazi ukuthi sebehlukuluzwa. Omama bebevele behlukuluzwa kusukela kudaladala. But maybe I was with the Polo and Zagalagibu, the Bushuguza, and then Jalago for the report. I think Mogia West County, Avanto Rangatata, a strong stand against gender based violence. Into Lesia says, Mite Mina, Umuntu Zangoko, well, that's the principle of sanction. That's the principle of penalty. Angeti. Mwamuntu and penalize Zanga, Sazwa Bushu, Kachin Chuguenza. So as long as izinto zonezi zisenzakala abantu bengaziripoti, zisenzakala abantu they get away with it, it will be an incentive to obaba ukuthi babehlukuluza abantu besintwana. So ngakho-ke we expect ukuthi omama they'll take a stand, bekele ukuwithdrawa laba ama-cases wona lawo. They'll take a stand kwaba lama-prosecutions that are successful. Then you will see into lezi zabe ziyazihlehla ngokuya kwesikhathi. We have to talk about this. We have to confront it. It's a discourse. I refuse ukuthi ilizwe liyikhangele, lidile layo. Kuzabe kwelanga sesikhuluma sokwedlule.
Iyona imithetho yokujezisa izephu lamthetho abantu abahlukuluza abesifazana. Ungathi yanele yini? Bayazithola yini izigwebo ezifanele abephula umthetho?
Well, I think umthetho lwana mina ngendlela engiwubona ngawo ufanele. Inkalakatha ukuthi umuntu angephula umthetho kumele ajeziswe. And ama-courts ethu kumele asebenze ama-cases lawo as quick as possible. Like the, what they thought they are dealing with, corruption. Bengakwazi ukuthi corruption vele yenziwa yibo. But well, that's not the point. Ama-courts kabe serious about this gender-based violence, because at the end of the day, these are things that are going to be affecting ama-relations ezindlini. So if they are going to be prioritized, they are creating ama commercial courts, create a court that are going to be dealing with gender-based violence, then I think we will be on the right track. At the end of the day, a penalty, I think, is enough.
Udaba lokwendiswa kwabantwana lokhe lusiya phambili eZimbabwe lanxa nje abantu abaningi belusola ngisho laye uhulumende esithi uthatha amanyathelo. Ungathini ngalolo daba?
Leyo yingozi, leyo yingozi sibili, ngoba leyo nto leyo kumele ukuthi ngesikhathi sanamhlanje 40 years after i-independence, or 40 something years after i-independence, futhi ukuthi ngaba into esesingasakhulumi ngelangayo, isivisele emuva, it's primitive. Abantwana laba, we have to protect them, we have to encourage them, so that at the end of the day they are not being abused, because they become i-vehicle yokuganga. Angithi into leyo kumele sivile uhulumende athathe inyathelo eliqinileyo kiyo, ayilwise ngayo yonke indlela, ngoba ngikhathesa ukuthi sibe sikhuluma la ngakho, hayi into esifisele emuva lusihlazo nje inyala.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ivika ukubana induna yohlobo lwesithwa esanda kukhethwa eCholocho, uChief Goledema, uthi lanxa kulabantu abathi kabafuni ukuba phansi kwakhe, uzaqhubeka ejumayela ivangeli lokuthula lokubambana. INewsday yona ithi uhulumende usebenzise imali edlula isigidi esilengxenye yamadola aseMelika, i-$1.6 million, uhambo lwequla leziphathamandla zakhe eziphatheke emhlanganweni we-Convention on Climate Change kwale Egypt kunsuku ezedluleyo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nonke, sanibonani. Ithilinjani? Hayi, thina siyaphila. Sibonge indaba elizibethela zona ezinhle kangaka. Ngithi mina benginesicelo njengomlimi ubana uma kukhona abangangixhasa ubana le nto ngiyenza iphumelele, cela lezisizeni abasakazi beStudio 7 ukuthi maybe ngingaxhumana nabanye abalimi abangazisiza. Ngiyalima ngikhona phana ngisekhaya zekhezi, into eshoda ngayo ngamanzi basakazi. Ubana ma ukuthi ngathola usizo ngiqhubekele phambili lento yami, ngikhona ukuthi lami ngisiza umphakathi. Uyabungenakho hambe nami ngithengisa. Ngiyacela basakazi, ngiyacela mbonge kakhulu, libe nosuku oluhle, nginifisele into enhle, libe nempela sonto enhle. Ngiyabonga.
Sanibonani bantu bakithi, njani ngezindawo. Hayi, siyacela zakhamizi umhlaba wonke, asike sizamele ukuhlanganisa amakhanda, ngoba lapha siyazibonela ukuthi i-government yeZimbabwe yesitshontshela inkomo zethu. Umnankagwa labantu bakhe yibo abatshontshayo, akula muntu ongaboniyo ukuthi kanti ukusela kwenkomo lobu kwayi kungakhontroleki. Abantu sebehlabe bawulawula, akula sizo, akula tshintsho, kodwa inkomo zabantu zilokhu zihamba kuza lamalanga. Kwafakwa umthetho ukuthi amakete akasamenyezelwa, inkomo zezihamba zithengwa egangeni emahlahleni. Ngumnankagwa owapromota lobo busela lobo, njengalokhu inkomo zabantu ziphele. Lalokhu inkomo lezi okuthiwa izitrei lezi ukuthi aziyathengiswa, akuvalwe lokhuya. Lokhuya labantu kumele bekuvale lokhuya. Umhlaba wonke akuvalwe ukuthengisa kwezitrei. Kanti imali leyo iyakuphi? Imali ezitrei. Usho ukuthi inkomo yomuntu uma iqeda athengiswa, bona bezithathela imali beyidle. Izakhamizi ma zifuna ukuprotekta imfuyo yazo, azivale ukuthengisa kwezitreyilo. Mnankagwa labantu bakhe laba abakhe bezame ukuthi if befuna imali besebenze njengabantu abasebenzisa. Abantu bakhathele ngokusela benkomo. Sela benkomo abukhontroleki bantu bakithi. Akula mapolisi elizweni, akula president elizweni, konke kuyafanana nje into eyi-1.
Salibonani Studio 7. Njani bantu beStudio 7? Hayi, mina ngiyaphila bantu beStudio 7. Ngikhuluma no Prince. Mina ngithanda ukuthi khona kulaba abathi khona banqumilizwe. Hayi madoda, hayi somisasele madoda, somisasele madoda. Asabuyele emva bafowethu. Ayikho iphathe engisapota kodwa ngulaba abathi banquma ilizwe. Hayi somhlasele bafowethu, ekudala sirotshwa, kudala sirotshwa. Into eziqondane nathi thina singabantu basesindebeleni. Hayi somhlasele, bantu basesindebeleni. Ongafuna uzuyeka, thina sesibheke phambili. Kudala sirotshwa bafowethu. So bafowethu hayi cha. Hayi, emarathi. Angijoyinanga part kodwa ke emarapi pambili ngomqondisi moyo engamazi ngakithosta matope kizi site.
Bobe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. IReuters ibika ukubana izulu lesikhukhula libulale abantu abalichumilane 14 kwele Cameroon. Abantu laba babikwa bebebuthene emfeni enkundleni yebhola. I-AFP yona ithi amasotsha ambalwa azame ukugenqula uhulumende wakwele Sao Tome kodwa ehluleka. Ithi kufe abantu abane kulesi sehlakalo. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke FIFA World Cup 2022
eQatar. Balandeli benguqu ezemidlalo lamhlanje iqembu leMorocco okungelinye lamazwe aseAfrika asemidlalweni yeFIFA World Cup lenze isimanga izolo lanqoba eleBelgium ngethuka 0. Amanye amaqembu aseAfrika adlalayo namuhla abalisa eleCameroon lona elizanqikilana lele Serbia kuthi eleGhana lona lizabhuqana lele South Korea. Kweminye imidlalo ekhona namuhla iBrazil izadlala leSwitzerland, iPortugal yona izanqikilana leUruguay. Sokube lezimanga eziningi kule midlalo ezifana lokunqotshwa kweArgentina iSaudi Arabia lokunqotshwa kweGermany iJapan. Sixoxele intatheli izindaba ezemidlalo uJafet Ngwele Dube.
Awunkomo, izimanga lezo okukhuluma ngazo yizo ezenza ukuthi inguqu kube ngumdlalo nje omnandi, ezenza kakhulu ukuthi iWorld Cup kube into esithokozisayo esiyabe sifuna ukuyilandela. Ngoba nxa uyilandela lapha ukwazi ukuthi hayi kuyahamba njani, kuzathini, kuyasuka kuye ngaphi. asiyo into leyana uyaziyo ukuthi hayi iReal Madrid yawina, iManchester City yawina, into nje siyabe sihleli sikhangelele ukuthi hayi kanti lapha kuzohamba njani, kuzohamba njani. And akula muntu ongatsho ukuthi empumela game le yaphuma injani, njengoba usijo izimanga nje sizibonayo. And khonokuyena ke sithokozisa ngoba soze sihambe siyebukela sikwazi ukuthi impumela iminjani. Sihamba kuyabukela ukuthi sikholise sibone inguqu njalo kuphume ngenye impumela esingazange sayicabanga. I think okwamanje uhamba kuhle abantu bayikholisa nje imidlalo leyi lawona lawo ama-results engayisiwo nje abantu ababewakhangelele, kodwa ephuma njalo hhayi yiwo abawafunayo abaningi bawathokozelele. Ngoba uhamba nje usukwazi ukuthi hayi leliyana iqembu liyawina, hayi akuchazi, ayisikho okumnandi, ayisikho esingathi siyakuthokozelela.
Amazwe ase-Afrika namuhla kudlala iCameroon leGhana, ubona ziqhuba njani lezi zombili? Kanti ubona wonke nje amazwe ase-Afrika ubona likhona yini eliza kwenelisa ukudlulela phambili?
Ngiwathembile ama-team lawa, ngibona angasenzela ngcono nje ngendlela ayodlala ngayo njalo lama-team lawa adlala lawo. Angiboni ukuthi ngama-team angawehlula kakhulu. Cameroon hayi, ngiboni Serbia lapha nayo ingayishaya, leGhana hayi South Korea ngiboni ingayishaya. Sabona umdlalo weGhana le-Portugal laphana, iGhana yatshengisa nje layo ukuthi hayi ngakhona ukuthi lithele emambuleni, lo bengasangazange yawina kodwa yayisisondela. I-Portugal siyayazi i-team enkulu and kodwa iGhana yona hayi yayithitsha, yadlala yangani njani izayibamba. Kuyathokozisa nje ukuthi amazwe ethu e-Afrika adlala ngendlela enjengayona le ukuthi ibambe isondele idliwe 3-2 ngamazwe anjengawe-Portugal. Kodwa ukuthini yahamba phambili, hheyi kuzoba nzima lapho ngoba hayi asidlalanga kuhle amagemu okuqala. So amagemu lawo esibili hheyi ya sizawabona ukuthi kuyaphumela njani, sesiya awesithathu ike sizaba lolwazi khona ukuthi kumi njani. Kodwa hhayi ngathi kuyasinzimela nje njengamazwe e-Afrika loba nje i-Morocco ishaye i-Belgium, angeke ngithi kuyathembisa kusiya phambili ukuthi iqhubeke first stage. Angazi mhlawumbe i-Morocco ingazama, kodwa hhayi i-Tunisia layo ishayiwe. So ya kuyasizimela thina kwele Afrika, asihlale silethemba nje njengoba sike satsho ukuthi izimanga ziyenzeka umdlalo wenguqu, asithembele ukuthi kuzaba lesimanga.
Ngempela izimanga ziyenzeka. UJafet Nqwele Dube intatheli zindaba yezemidlalo, sikhangele izibaya ukuthi zimi kanjani kuGroup A. INetherlands yohlezi phezulu ilandelwa yiEcuador, Senegal ihlezi kunumber 3 laphana ile 3 points. Group B England yakhokhela nge-4 points ilandelwa yi-Iran kuthi iMelika ikuzinga lesithathu, Wales number 4 number 0. Kugroup C khona kumi kanjani? Poland yakhokhela ilandelwa yi-Argentina kuzothi i-Saudi Arabia then Mexico. Group D France yakhokhela ilandelwa yi-Australia. Group E Spain yakhokhela ilandelwa yi-Japan. I-Germany ihlezi kunumber 4 okungangokuthi inga-eliminatwa iloba nini. Group F Croatia yakhokhela ilandelwa yi-Morocco. Group G kukhokela iBrazil ilandelwa yiSwitzerland, kuthi kuGroup H iPortugal ekhokhelayo ilandelwa yiSouth Korea. Siziphethe ke ngebezihamba phambili. Ibandla le-MDC lithi lizaqhuba iCongress yokudinga inkokheli yalo entsha mhla ka-18 Mpalakazi, kodwa akekho ozancintisana lo mkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora. Kwanele Mthwakazi, asibeni sonke kweza kusihlwa olivalelisayo ngontungamili Nkomo.